So we see card descender by VOA in the belly.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye COVID-19.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla ama-church, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu ama-traditional healers.
Kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa.
So kunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu, kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
IZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration, ikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa.
Lokhu yikuqasha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IVEC isizama ukuvala nje ngoba isisole kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. Linhlanganiso ithi ikhangelele ukuthola abantu abedlula izigidi ezimbili abazakwamukela lumjovo kusiyafika uzibandlela womnyaka ozayo. Umqondisi walinhlanganiso, umfundisi uSeni Sibanda, uthi izolo bebeseplumtree Chinoyi leChirumanzu, njalo namuhla bazafika eGwanda kurungwe leMaswingo. USibanda uthi bazasungula lolu hlelo ngokusemthethweni ngeviki ezayo. Utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basebenza ndawonye lohulumende, odokotela, osiwalu labokholo olutshiyeneyo abazachasisela abantu ngokuhlaba lijekiseni ukwenzela ukuthi bangesabi.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla ama-church, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu ama-traditional healers, sikhangelele labo ezinye inkolo abezi-Muslim lamaHindu, ukuthi sihlanganelane labo ukukhankasela ukuthi uzulu wonke jikelele ahambe ayethola injection, i-vaccination, ukwenzela ukuthi azivikele kulo mkhuhlane we-COVID-19. Besise-Plumtree, njalo besise-Chinoyi, njalo besise kule team ebise Chirumanzi eGweru, ikanti njalo kusasa babeseGwanda, abanye njalo bese Urungwe, abanye njalo beqhubeka besiye eMaswingo ngoba sizama ukukhankasa ilizwe lonke.
Kuyini okwenze lasukuma lenza lomkhankaso?
Sinazelela ukuthi iZimbabwe ikhanya sokulodubo ukuthi sithole i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu laba yi-10 million. Ngakho thina njengebandla besifuna ukukhankasa, sizama ukuthola engxenye xa singatholi i-2 million ube 2.5 million, ibe yiyo i-contribution evela ema-church ukwenzela ukuthi kutholakale i-herd immunity. Sisebenza sichasane le-Ministry of Health ukwenzela ukuthi sithole abantu bathole indawo lapho abangahlatshwa khona, ngoba sibe sesaba ukuthi singakhankasa kakhulu kugcwale abantu ukuthi injection zibe zilutshwane. Kodwa i-Ministry of Health isebenza la ngoba kana injection zama-vaccine akhona sokumelela abantu. Ngakho sisebenza labo ukwenzela ukuthi silayele abantu ukuthi abasesigabeni esinje hambani endaweni enje, abasesigabeni esinje hambani endaweni enje liyehlatshwa. Siyathemba ukuthi kusiyaphela uJanuwari siyabe sesifumene inani leli ebesilikhangelele le-2 million kube yi-contribution ye-church.
Lapha liqhuba emkhankasweni liqhuba njani? Kulokwenza lezokholo kumbe likhuluma nje?
Abe-Ministry of Health babuya bezokhuluma ngokuthi nxa sikhangelele indaba le vaccine sikhangelela esingathi nge scientific kumbe nge medical side, kuyini ivaccine yenzani, inceda njani emzimbeni, njalo siyakwazi ukuthi ebulenjini lapha sokube lendaba eziningi ezethusa abantu. Ngakho ke siyabe sizikhangele njalo kuphendulwa zonezi izinto, imbuzo abantu abalayo ukuthi kambe ama vaccine lawo esilawa vele China afana nalamanye ahlala isikhathi eside, kulabantu ababesithi ungahlaba uyakufa after 2 years, kuliqiniso yini konke khonoko? Siyabe kulungiswe ngabodokotela bona kungcitshi ngalindaba. Ikanti njalo silungisile futhi iphepha elikhulumisana labezenkolo kule mbuzo eminingi ebuzwa ngabantu abasesikristini kumbe esimuslim bekwezinye inkolonkolo abantu abalazo eziphendulwayo njalo khonapho zingcishi. Sizathola-ke abantu abazasikhankasela emabandleni bebaphendula imibuzo abantu ababelayo, kodwa bebakhuthaza-ke ukuthi beyesatshwa.
Ngeviki ezayo liyabe lingaphi, njalo abantu bazi njani ukuthi liza?
Ngeviki ezayo ngathi kuzaba lento eqakathekileyo esithi yilaunch. Njalo-ke phakathi kweviki ama-teams ethu azabe seGwanda, abanye bazaba eMcare, abanye bazaba eChegutu.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Ilizwe leli lehlisa izinga lemigoqo ye-lockdown laya kweyakuqala, ukutsho ukuthi abantu balakho ukubuthana bebaningi, njalo leminye imigoqo efana le-curfew yekethiswa. Kodwa kusukela leso sikhathi abezempilakahle bathi besabela ukuthi kulakho ukonakala njalo ngekhefu lekhisimusi lapho abantu abazabuthana khona bejabula. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnuzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, sesibhekelane nokuthi kuzovela i-wave yesine kumbe izinga lesine ele coronavirus e-South Africa. Okokuthi njengoba sisiya kulesikhathi esama-holiday awekhisimusi, ngoba abantu bazobe bekhululekile bevakasha kakhulu, sokunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu. Kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
Kodwa wona umumo unjani, abantu belokhu besalandela na iziqondiso zabezempilakahle ezokuqhelelana lokugqoka ama-mask?
Esingakusho ukuthi izinga lithanda ukwehla kancane, kakhulukazi ngoba nakho abantu sebeqala ukugoma, begomela wona umkhuhlane we-corona. Kuthi labo iningi labo sebegomile sebebona ingathi cha ukukhululeka sokukuningi ukuthi hayi ngeke baphinde bawuthole lo mkhuhlane, kumbe noma bangawuthola awusenabungozi obudlula lobo bujwayelekile obophepha. Ngakho siyabona ukuthi izinga lihamba lisehla ngokuhamba kwesikhathi.
Ngokubona kwakho, ukuhlangana kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi akusoze na kudale udubo lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Empeleni khona ukuhlangana kwabantu, ngoba siyazi ukuthi sixwayiswa njalo ukuthi abantu bangahlangani kakhulu. Siyakubona ukuthi abantu uma beqala ukuhlangana njalo bekhululekile ngesikhathi samakhefu ekhisimusi, kusho ukuthi lokho kungaba yimbangela njalo kubhebhethekise lo mkhuhlane kumbe leli gciwane ele-corona. Ngakho kuyilokho uhulumeni eseqalile nje ukwesabela nokuxwayisakazi, ukuxwayisa abantu kakhulu.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubikwa ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amane 40 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lambili 22,397 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, okuyinani eliphezulu.
Ikho
Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ole mobile voter registration yikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa. Uhlelo lolu belumele luqale mhla ziku-6 ngenyanga ezayo kodwa iZEC ithi soluzaqala ngomnyaka ozayo ngenyanga kaNhlolanja. I-commission le yethule lumbiko ichasisa ngesizathu sayo izolo ngemva kokucothozwa ngabaningi. Yengeze yathi ngemva kokukhulumisana lenhlangothi ezijiyeneyo ibone kufanele ukuthi idlulisele phambili lolu hlelo ukuze abangelazithupha babe lethu ba lokuyazidinga komsitheli labo benelise ukubhalisa. Abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bayakusola lokhu besithi kuzabangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukubhalisa. UNtunga Emile Inkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu yikucasha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZEC isizama ukuvala nje ngoba isisole kakhulu. Angithi vele yona iyasolwa ngokuthi ithatha uhlangothi lwezanu PF, ithatha uhlangothi lweqembu elibusayo, ithatha ama instructions kuzanu PF kulokuthi izimele iyenze lokho kufanele kwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni wonke jikelele ezinjengayo IZEC. Ukuthi kazikhethe uhlangothi, kazithatha uhlangothi, ziphila ngomthetho ngaphansi umthetho, zisenza lokho umthetho othi kakwenziwe. Akulanto evimbela ukuthi iZEC ivule ukubhaliswa, ibuyivule futhi buyivule ikwenziwe kanenge. Akula mthetho othi kumele balinde abantu baze bathole izithupha. Ucacha ngomunye lokho abakuthola into engasebenziyo, kabavule abantu babhalise, baze bathola futhi abanye bazathola izithupha phambili babhalise, nabanye babhalise, akwenziwe kanenge, kuhlale kuvuliwe. Babhode futhi emakhaya lasemadolobheni abantu babhalise. Hayi lento yokucacha ngomunye. Besaba abantu ukuthi babhalise ngoba becabanga ukuthi ababhalisayo ngabantu abasha abangasoze bavotele iZANU PF kuma-by elections.
IZEC ithi ithethele linyathelo ngoba ifuna abantu babhalise ngobunengi, kodwa abanye bathi lokho kuza kwenqabela abantu ukuthi babhalise. Ungathini ngalokho?
Abantu abaningi asoze balithola ithuba lokubhalisa ngokuba ayisikho ukuthi iZEC lapho etholakala khona kumbe ngafika namhlanje ngolesine wonke umuntu uyamisa inhlelo zakhe. Abantu bathwele nzima elizweni, bagijima bezama ukondla abantwana. Ngakho ke nxa uzavula ngesikhathi othanda ngaso ukuthi abantu sebezinikele ukuthi bazabhalisa ngalesi sikhathi, udlulisele phambili ubuze njalo abantu abafuna ukudungwa basiwele badungwe basiwe ngapha, iZEC kayilandele umthetho. Ingalandelanga umthetho abantu asoze babhalise ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abantu bazathola, bazavimbeleka kulungelo labo lokuthi bavote, ilungelo abaliphiwa ngumconstitution, abaliphiwa ngumthetho, njalo abaliphiwa nje isivumelwano somhlaba wonke jikelele ukuthi abantu bamele bavote okhethweni olukhululekileyo.
Kulesixwayiso ngathanda ukusifikisa kuZEC.
Engingakukhuthaza iZEC ukuthi abantu abakubona ikwenza kubenza babe lesiqiniseko sokuthi kayiphathanga ukhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho ayisilo lwe-one day lokuthi nje uyabala amavoti. Ukhetho lusuka kulolu khetho kusiyafika kolunye ukhetho, lukhwekhetho enhlanganisweni enjengeZEC. Ukubhaliswa kwabantu kumele kube free and fair. Ukurejiswa kwabantu noma kubhode emakhaya kumele kube free and fair. Ukukampena kumele kube free and fair. Kumele ingathatha uhlangothi iZEC, ungathatha uhlangothi lwezanu PF. Landela iconstitution njengoba injalo, ulandele umthetho, ungazange wathatha uhlangothi. Abantu bafuna ukuvota, ababhaliswe abantu ngendlela abafuna ukubhalisa ngayo, hayi ukuthi kuvinjelwe abantu ngoba kusesathi ukuthi bazavotela amaqembu aphikisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya izombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekubulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Did you see me? iphandaba leNews Daily lodaba lokuthi ilizwe leBhilitane seliqinise isandla ngodaba lweZimbabwe lakhuthaza umanyano weSadak ikakhulu ilizwe leSouth Africa leZambia ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe kulungisiswe ezomnotho lezombusazwe lokhu kuphume edalela ePhalamende lakweBhilitane ngolwesibili kutsho leliphephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asesungule umkhankaso wokubopha izigilamkhuba ezivalisa otshekeja abasebenzisa izidakamizwa abafaka amalayithi ezimota ahlabayo okuthiwa ngama-bar lights lamanye amacala phambilini kwekhefu leKhisimusi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salona nevalandele vela studio 7 lenjane lonke izimbabwe mazimbabwe amahle lemakhalanga amahle lamatonga amahle lana emandebele amahle linjane lonke lana masarwa linjane liyaphila lonke lethemba liyaphila kakahle ezweni lezimbabwe. Yazi nembuzo lapha kanti mathi kanti manje obahlala sivota iminyaka leminyaka savota inkomo ezilokhu esaphila la manje lokhu esiqhubeka sivota asiyawina abantu bayelela esikhundleni amanye bayelela esikhundleni kanti manje uncedo lokuvota yini madoda yini into yokuvotela sivotelani ngoba last time savota lapha ezila kwethu sawina umuntu wayalela esikhundleni namanje solibheki khuma amavoti 2023 lithi lizovota njalo sizowina phinde liyalela esikhundleni manje uncedo lwankulu lokuvota lapha yini akulancedo la ubona indaba ekhona akulancedo kodwa ke lizame lani ngezindlela but into nisolweni iSadak le nto ekhona yayiblame iSadak because iSadak is wrong iSadak amanye amazwe mayiwele yipro problem usenza indaba ezinjalo bakhipha amasotsha bemele ukhetho leyo bakhipha abantu ukuthi noma bekulwa bekhipha umuntu ongenkani esikhundleni kanti wona iZimbabwe yona indaba kungenzakali indaba enjalo ilokuthini iZimbabwe yona ile ngoma elomuthi ongakanani impilo yesajama amazwe onke lana kwenzakalani kahle lapha ekhaya lapha amamazwe ithi lidelelo Zambia uMozambique othi RC bonke wonke amazwe lapha athi iZimbabwe ikuthi yona injani impilo yesaba konkakabani siyamoshakala abantu bashaywa siyacetha siyafa siyaphela siya qekezwa ngendlela ethile but no help sebantwana bengela bazali phela thina makunjalo how can we still use Zimbabwe is out of concession kona hard kona poko na uthi out of order what is Zimbabwe yile ama nathathi try lokho into kweni lokho try ama sanctions Zimbabwe ina inkinga ezinjalo ama sanctions angkhona lawo manje kwenzana ungcele kwa ama sanctions angkhona pha kusizi ngalothi ngazi lifake bavaleleni impilo yabo yonke ama sanctions yena eZimbabwe lofake eZimbabwe impilo yonke life jail man mawuthi ama sanctions at afuna ufake president fakana ama-sanction ene jele mana wala ngcelisa lesipanishi ma singabe ezimbabwe ukuthi nasidonsa kanzima ngenxa ama-sanction leyo singakwazi ukuthi how do you mean of ma-sanction ngapha sibhizi asisokeleke kuqamba ama-sanction umuntu bayalela ezikhundleni bona bayadla basutha thina siyasiphele kanzima emhlabeni apha akona lutho lulungayo mana siyabhedele indawo zonke manje bona manje sesihlele egangeni kodwa singabantu bezimbabwe manje indaba kwenzekana ake zami kwenza into zimane ilizwe libilele mani kumoshakele naye nani lena bogogo nizengikhumbula ugogo lo kuthiwa ngugawula kuthiwa ngugawula ungaphi logogo wayijabula leso sikhathi leso gawula ungaphi ethuleni logawula lo khathi uma uthambani umugogo wayekhuluma indaba embi kabi lapha endaweni zesikhalangeni ungaphi makungi khulume phela leso gayiguzi ya kuthiwa ngogayiguzi wena gayiguzi gogo ungaphi manje uthulethe ezwikho lapha singakuzwe ezimbabwe awukhuluma ukugabaza manje gayiguzi ungaphi gayiguzi uthini manje umuma umomile kanje into ziyabheda manje gayiguzi wona ukujabula usithi hayi liwinile zimbabwe yakabuya akuya kuphi zimbabwe inonetha nazo ayiwe gayiguzi lawe gawula ungaphi manje makunje
lele futhi ku studio 7 okhulumayo engiyofelani kumadlambo engizathanda ukukhulumela kukho kukhulume ezokhulumela ukuthi isikhathi sama holiday kubafowethu abangomalayithi ngiyazi ukuthi ila abasebenza khona kakhulu besicela ukuthi beziphathe kahle bephathe kahle phakathi ama-customer abo kakhulu ekudriveni uma zizo sikhathele paka imoto ukuze sigweme izingozi sifisa ama-customer ethu pile ngoba ukugijima asekufika njalo kuyakwenza ugcina ungasafikanga lapho yakhona kakhulu uma uhamba ngemoto bithi siyabulala thi abayihlise ihambe ngendlela eyirayithi ithi ingozi ma kuvelele kube kuyithi akusiphutha likadrayi kodwa
yaba kuzivelele ngendlela ukuthi uNkulunkulu abekuhleli. Ngiyabonga lapho ngiyadlula. Engithanda ukukhuluma ngako kakhulu kubo malanja ukuthi ake besibhekelele i-government ibhekelele kakhulu abantu laba abahlukunyezwa amavota. Kodwa balusizo kakhulu kulaba abantu bathi bona bangama-voters abathi bangama-voters i-government kumbe abathi ebantwini bale government kamnanga amalayisha bangumasiza balusizo olukhulu kabi. Khumbula ngaboma-2008 kungena kudla kungena lutho eyitolo nasekuphi ibona kade belayisha ukudla bekuhambisa ezweni la. But kuthe kuma kuqala ngathi kuyavuleka ama-ministers egovernment seqala ukuvula ama-shop seqala ukukhiqiza ukudla nani sebevimba ukudla loko ibhizinisi leli labomalayi. Why be-affect ibhizinisi labo bantu ekade liyilusizo lalabo bantu abangama-customer abo njengamanje sebejika futhi sebebahlukumeza sebefaka imithetho ukuthi kona ye okuso ukudla ungeni uma kuzongena kumele ukhokhe imali engaka khonkena kuyibuhlukumeza kungabacabangela abantu ubasebenzisa ngaleso sikhathi uma uxakile uma uthi usu-right sizibona usabadingi sobaxhaphaza. Kungukhuba omubi wama-ministers kunye ne-government akumna ma ngingasho nje straight. Manje uma ungaya emabhoda wonke ubheke ukuthi babhadala izimalini ukuthi beze bedlulise ukudla okusetshenzwa yilaba abantu besebenzela izimuli ezimakhaya ngokuba ukudla kusiza anoma ngubani ongumntwana okulelo lizwe. Kodwa etholakala i-government ethi i-government yabantu ikuvima isenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu lo angene nako ukudla lokho. Kodwa lapho asuka nako i-government yakulelo lizwe ibe ikwenze kwabalula ukuthi ahambe nakho esiza abantu abahluphekayo kulelo lizwe. Kodwa kube sokuthi i-government yakulelo lizwe eyiyona enabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima i-government enjani. Umbuzo wami engizibuza wona ukuthi kona labantu abathi basupportizane njani enukayiso kuyanuka ngezenzo ezimbi. Umuntu uzasuka from eGoli adrive almost 700 kilometers engakubhadalelanga ukudla lokhana i-government yakulelo lizwe ikwazi ukuthi uyasiza abantu abahluphe. Kodwa i-government yabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima funa imali umuntu angenayo. That's my question. Why bengathi uma behleli phansi nabo veke bekhuzane ukuthi hayi lento yimbi sike saphelelwa emashelfini kwangabi nalutho kwakhala emabhongane kwaba yibo la bantu ababuya nakho ukudla bebezofida abantu. Okuyi ukuthi kungazange kwaba yibo malayisha kuba kwaphuma izidumbu eziningi okwakuzoba lihlazo kugovernment. But leyo government yobabeyisiza ukusapota abantu babo namhlanje yiyona ebablokayo. Hayi mina ngiyaye ngikhalaze kakhulu kobethuma nabakhulumela izano inyazi ukuthi balalela i-Studio 7 ndaye ake libheke kahle bobaba le nto eliyisapotayo ayinanembeza kumbe nani nifile unembeza njengayo angazi.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 ningabe ninjani kuzo zonke indawo lapho enikhona. Ngibonge ku-Studio 7 indaba elisiyethela zona ezinhle maqhawe namaqhawekazi libambe kanjalo umsebenzi omuhle uyancomeka. Okhuluma ngegift lapha e-Alexander bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicela ukuthi abantu ngiphawule kanje abantu bakithi emathebelelendi uma siza kwezepolitiki basafuna ukufundiswa kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu wasilethela umuntu ofana nomqondisi oza nokuhlakanipha okukhulu kangaka okuvula abantu amehlo basebunyameni abantu ziphuphute kodwa bathi bayahlakaniphile. Iyasho neBhayibheli ithi abantu bami babhubha ngokuswela ulwazi. Abantu bakaNkulunkulu abasemathebelelendi bafakwa esihogweni izanu yababonisa ubunyama bona bakhanye babone ngathi ukukhanya bona basebunyameni. Hayi shame ukuzwisa usizi ngempela. Siyabonga kumqondisi umesekhona ebavula amehlo sisho nabakithi abamaphathe lamanye ophozayo angahambisani nemithwakazi babona beright base ngoba sikhuluma nje kunabanye sike sabazwa lapho ku-Studio 7 bephawula ukuthi hayi kuba umqondisi ne-MRP babambana noChamisa bekhulula ilizwe. Awu bantu bakithi umqondisi ufuna imathebeleleni akafuni iZimbabwe so ngeke kuhlangane iChamisa nomqondisi. Siyaxolisa lapho thina singabantu bemathebeleleni esesithi uhlakaniphisiwe umqondisi wasibonisa ukukhanya sithi asibuyele emuva sifuna ilizwe lethu. Ngiphawule futhi nomunye ngengamuzwa lapho ku-Studio 7 ephawule ukuthi engumuntu wakithi futhi emathebeleleni wathi abantu bemthwakazi bayazikhohlisa uma bethi bafuna emathebeleleni kanti emathebeleleni bake bayilibona ilizwe elinesizwe esiyi-1 emandebele kuphela. Awu bantu bakithi abantu bakithi bashota emqondeni abafundiswe emathebeleleni ayinasizwe esiyi-1 ayinamhlobo oyi-1 izizwe ezinemhlobo nemhlobo eminingi laphana emathebeleleni more than 13 languages ekhulunywa lapha. Uma sithi mthwakazi asitsho kuthiwa amaNdebele abantu abakhulumisa iNdebele kuphela utha emathebeleleni kugoqelwa zonke ihlobo lezi zilapho Tonga Venda Nambia Kalanga wonke amanguni nje akhona lapho so abantu basemathebeleleni abafuna ilizwe labo lemathebeleleni so abantu bakithi basashota abantu bakithi abasondelene nabo kuzo zonke indawo lapho enikhona libachazele ukuthi imathebeleleni umthwakazi umithi ifuna imathebeleleni ayifuni ilizwe elinabantu omemhlobo eyi-1 abavuleke ingqondo abantu befundiseke siyabona nje ukuthi ngathi basashota kakhulu emntondeni siyabonga hlobo zama ngingabi mude kakhulu sicela nje abantu bakithi befocus etweni yakibo bekele ukushaya izandla begcwalise ama-stadium kubo chamiso chamisa bafuna amavoti angeke babasize ngalunye
lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abamhlophe abathathu ababulala onsundu u-Ahmad Aubrey oyezigijimela nje abathi uGregory McMichaels nendodana yakhe uTravis kunye lomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala izolo. Bebesetheswa amacala ayi9 abalisa ukubulala lokuthumba umuyi. Inhlanganiso zabensundu zithi zamukele impumela le ngoba abensundu bahlala bethwaliswe nzima ngabanye abamhlophe abadlulisa amalawulo. Siqoqele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Phithizela Ngcobo saqala ukumbuza ukuthi udaba lobandlululo lwabensundu ulubona njani.
Emelika sonke siyazi ukuthi udaba lwabantu abansundu lakudala lakudala luvele luhluphe kulobandlululo kuleli lizwe. Ngakho ke abantu abansundu babulawa mahlayana nje loba bengathi langa lutho lo kuthe uyezwa ipolice libala lomntwana onsundu lithi khona bengibona angathi uthwele isikhali kuthi abamhlophe abasithwele isikhali esikhathini esiningi ababulawa labo ke babe sithwele ezandleni. Kulodaba lukhulunywa lapha endaweni eWisconsin kukhona omunye umhlophe umfanyana owayeleminyaka nje elama-70 years obulele abantu ababili walimazo wesithathu kumnyaka ophelileyo lapha kutshengiselwa ngedaba lokubulawa kwabantu abamnyama. Uphumile nje lo mfana sikhuluma namhlanje kungenani ukuthi wabula labantu kodwa abansundu suku zonke isakavukela ukuthi abantu basibe buliwe ngamapholisa ngoba esikhathini esinengoba njengabantu abansundu. So ye udaba lwenketha bechabi lapha emelika lusaqhube.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatsha? Ukubona njani wena
udaba lwabansundu lapha eMelika? Kuya ngokuthi uhlala kuphi. Kulezi ndawo lapho ungconywana khona ukuthi nxa ungumuntu onsundu uzizwa ukhululekile usekhaya, kube lezi ndawo njalo lapho uhlala usesaba kulokhu thalaza nje ngoba usesaba ukuthi kulomuntu ongakulandela loba uyazigijimela kumbe uyahamba nje begcine sebekubulele. Ngikhuluma nje kulodaba olweGeorgia olonsundu ujahonsundu wayegijima nje esigijimela ekuseni walandelwa ngubaba lomntwana bagcina bembulele. Kodwa angisho ukuthi lokho kuyafana maganga wonke kuleli lizwe. Abanye lapho esihlala khona lapha kubo Maryland izindawo vele zanti abantu abamnyama lamapholisa okhokhela amapholisa ngumuntu omnyama lokhokhela indawo indawana zethu ngumuntu omnyama abantu bayahamba nje la bekhululekile. Impendulo yami ngeyokuthi kuya ngokuthi uhlalela kuphi lapha eMelika. Bakhona abanye abasabayo lokuphuma phandle.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi phakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. I-Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikuthi ifuna abangelazithupha babe sebelazo andubana iqale umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.